lami ngithathe leli thuba lokubonga undimi yakhe. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 Mbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukala mina baapologize kuma journalists bathubona thiba bani into yenze izolo. Bakhuluma indaba yabo kahle. Sizwe lathi sibatshela indaba yethu. Ngenxa yokuthi amadokumenti awafuna yona lawo agcwele endaweni yonke.
Intathela izindaba lamhlanje zivimbe iziphathamandla ze-Econet le-Stewart Bank ukwenza umhlangano obujonge ukuchasisa ukungenelwa kwenhlanganiso yezindaba eye The Source izolo eHarare.
Ukuthengisela kwenzeke izolo kufu council meeting eka municipal futhi nasihambe etown house izolo silama flyers ethu silama placards allo silama bana I message yethu yiyo ekade sinikeza namhlanje ku media.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zizaqhubeka sitshengisela zivimbela ikhansili yeHarare ukuthi isungule uhlelo olokubhadalelwa kwamanzi engakasetshenziswa. Ele-South Africa lithembisa izizalwane zeZimbabwe ezingakatholi impendulo kusicelo samaphemithi ukuthi zivunyelwe ukuya eZimbabwe lokuphenduka zingelankinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intathela izindaba namhlanje zivimbe iziphathamandla ze-Econet le-Stewart Bank ukwenza umhlangano obujonge ukuchasisa ukungenelwa kwenhlanganiso yezindaba eye-The Source izolo eHarare. Intathela izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubuqholo bukaNyambirayi esala ukuxolisa buthelele ulaka intathela izindaba ebesedlula amachumi amahlanu. Zabopha imilomo ngamalembu amnyama ziphethe amabhakana alotshwe imibiko esola ukuphazanyiswa komsebenzi wazo okudale ukuthi ehluleke ukwethula umbiko abeze ngawo uNyambirayi. Zihle zavusana lequla likaNyambirayi ebelibalisa umnumzana Lance Mambondiyani nomnumzana Tinashe Zindi zathi jwamu zonke zaphuma kulowo mhlangano sikhathi sinye zisemba phansi ukuba kazisoze zalalela okuze kwethulwa kungela kuxolisa kuqala. Zithe isenzo sale nkampani yikuphambana lokuchiwo isisekelo sombuso esipha intathela izindaba amandla wokuvikela ababatholisa indaba abazilobayo lokuba zingazi zabaveza noma sekunjani. Unobhala jikelele wezuchi umnumzana Foster Dongosi uthi kuyayangisa okwenziwe yile nkampani izolo ngoba yikwephula ilungelo lezintathela izindaba elizweni ethi akumelanga kuvunyelwe kuqhubekela phambili ngoba kulakho ukuzaphazamisa ukusebenza kwazo kwela kusasa.
Thina sithe njengentathela izindaba asifuni kulalela amanga kumbe amazwi abantu be-Econet labe-Stewart. Into abayenza izolo kasiyithandanga kulihlazo ngakho ke thina sithe asoze silalele bona behumana.
Ukwala ukungena umhlangano kwentathela izindaba ngemva kokuqholoza kweziphathamandla ze-Econet uDongosi uthi kube linyathelo eliyilo. Intathela izindaba eziningi zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwe-Econet okugoqela umnumzana Jeffrey Moyo oyintathela izindaba esebenza izimele othi akumelanga ivunyelwe linkampani ukwenza intando yayo ngoba kuzaphazamisa ukusebenza kwazo ngesikhathi esizayo sekunzima ukuziloba izindaba lozulu esengenwe yiwesaba ukutsho umbono wakhe ngoba esazi ukuba kuzamngenisa enkingeni.
Laba bantu basebenzisa imali bacabanga ukuthi amandla abo wonke akona kumali. Manje thina njengentathela izindaba kasilayo asilandaba nemali zabo.
Umnumzana Senzo Maseko yena uthi besingekho isizathu sokuba baqholoze abe-Econet laba ngoba kuyibona ababizelela umhlangano befuna ukuzigeza kulokho abakwenze kunkampani ye-The Source bephatha intathela izindaba okwensane.
Kuqala kumele baapologize kuma journalists bathubona thiba bani into yenze izolo bakhuluma indaba yabo kahle sizwe lathi sibatshela indaba yethu.
Beziganunwabo intathela izindaba lamhle kuseni kulo mhlangano ongasenziwanga zibeka be-Econet le-Stewart Bank umlandu wokufuna ukwenza ingani yibo abanikazi bomthetho bezenza amapolisa kanye labo mahluli zisithi lokhu yikweyisa isisekelo sombuso kanye lomsebenzi ophathwa zintatheli zindaba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama.
Ukuvote abantu abalutshwana kakhulu kukhetho lwama-by elections okudinga amalunga edalele parliamente azamela iChirumanzu zibakwele Mount Darwin West lamuhla. Amacele MDC wonke womathathu akhalele ukuncintisa kukhetho lolu olulandelwa ukukhethwa kukamnumzana Emerson Nangagwa ukuba umsekeli kamongameli kanye lokuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru kulesi isikhundla. Wabencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Ruben Mafiku utshele iStudio 7 ukuthi abona kuzenza lolu khetho lungabi le mpumela ebalulekileyo ukungenela okwenziwe zinduna labo sobhuku balezi zigaba. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukunqoba kukhetho lolu. EMount Darwin kuncintisa njalo umnumzana Kenneth Fungayi owe-Transform Zimbabwe lomnumzana Banuel Seremwe. EChirumanzu kuncintisa unkosikazi kamnumzana Mnangagwa, unkosikazi Auxilia Mnangagwa, unkosikazi Abigail Musambazi owe-Transform Zimbabwe lomnumzana Katsamoyo Dewa ozamela ibandla le-Good People's Movement. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa kusasa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela eHarare Metropolitan Residence Forum zithi zizaqhubeka zitshengisela zivimbela iCouncil yeHarare ukuthi isungule uhlelo olokubhadalela amanzi engakasetshenziswa ole prepaid water meters kuleli dolobho. Isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Metropolitan Residence Forum umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi lanxa iCouncil yeHarare ithethe isinqumo izolo emhlanganweni we-full council meeting esokuthi izamisa lolu hlelo ngoba isakhulumisana labantu, umabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Tendai Mahatshi yena uthi uhlelo lolu luqhubekela phambili njalo luzasungulwa emalokitshini eMavuku leTafara. Umnumzana Khumalo uchazisele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Singathi ukuthengisela kwenzeke izolo kufu council meeting eka municipala. So thina sihambe etown house izolo silama flyers ethu, silama placards, alo silama banner. I message yethu yiyo ekade siinikeza namhlanje ku media. Kade sile press conference namhlanje ngo 10 e media center. I message yethu inje sithi thina hayi i council ye Harare ingagijimi isiya phambili ukuze ikhulume lokwama prepaid water meters. Amanzi khona engekho. Siyangapha esidungiza sithola amanzi once a week kumbe once in a fortnight. So thina sithi hayi asifuze thina sigijime ukukhuluma lokwama prepaid water meters. Amanzi engekho. Okwesibili ukuthi amanzi lawa iquality yawo ayisiyo yona leyo esikhangelela ukuze ibe iyiyo. Amanzi afuze abe ngamanzi akwaniseka ukunathwa, akwaniseka ukuphekeza lokuyenza ezinye eminye imisebenzi yasendlini. Okwesithathu thina sithi hayi i-council yeHarare lamanye ama-towns lawa kabalungise indaba ye-billing noma kathe sibone ukuthi i-billing system ekhona ayimanga kakuhle.
Yiziphi inhlanganiso ebelimanyene lazo njalo liyakhulumisana yini le dolobho lakoBulawayo lalo sabona lilohlelo olufanayo?
Inhlanganiso ekade silazo namhlanje yiHarare Metropolitan Residence Forum ZCTU, njalo sile ZIMCOD, njalo kade sile National Youth Organizations ethiwa yinayo le Community Water Alliance. Yes, siyakhulumisana le nhlanganiso ezakoBulawayo noma thina njengabameleli bezihlali eZimbabwe lapha sile nhlanganiso ethiwa yiZimbabwe United Residents Association ZURA. sasi lo mhlangano ivike phelileyo leyo savumelana ukuthi hayi abantu kabafuni indaba leyo ama prepaid water meters elizweni lonke. So kobulawayo bayenza iaction yayo umnyaka ophelileyo ngangikhona mina ngahamba khona ngale sasesiwelelana ukuthi hayi laseHarare ngapha kungcono kuthengiselwe nje futhi ngapha ukuze uhulumende noma ngapho kulamahhofisi amakhulu kahulumende abekwazi ukuthi hayi uZulu uyala indaba leyi yama-prepaid water meters.
Lo mnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla somanyano weHarare Metropolitan Residents Forum ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Iningi lamukele ngenjabulo okwesulwa kwesinqumo ebesivimba ukuthengwa komumbu ngaphandle kwelizwe okulinyathelo elizaphathisa kakhulu ngoba impupho ibisiqalisa ukusilela ezitolo. UNothando Sibanda usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Ukwesulwa kwesinqumo lesi kulandela ukusilela komumbu ilizwe elikhangelelwe ukubhekana lakho ngemva kokuthi isivuno ebesikhangelelwe singasabanga khona. Nyakenye uhulumende wethula isinqumo sokuthi akekho ovunyelwa ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ngemva kokuthi kube lesivuno esihle nyakenye. Imbiko evela kugatsha lwezokulima ithi okwakhathesi inkulungwane yamakhulu amathathu zamahektha i-300,000 hectares omumbu obulinyiwe usutshabalele ngenxa yokutshisa. Inhlanganiso yabagaya impuphu, i-Grain Millers Association, ithi iziqalile ukukhulumisana labenza umsebenzi ofanayo eZambia ukuthi bathole umumbu kulelo lizwe amathani amakhulu ayisithupha enkulungwane i-600,000. Umongameli wenhlanganiso le, uMnumzana Thafazwa Msarara, uthi ukwesulwa kokwenqatshelwa ukuthenga umumbu kwamukelekile ngoba kungenziwanga njalo ilizwe lingasilela impuphu ngokuya komnyaka. Uthi balethemba ukuthi ilizwe lingathola amathani la omumbu eZambia, impuphu izaba khona kuze kuyefika inyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Isakhamuzi uNkosikazi Precious Ngwenya uthi kuhle ngoba uhulumende usephange wakubona ukuthi kuyadingeka ukuthi kuqaliswe ukuthenga umumbu kwamanye amazwe, hathi ukuthi amelele ukuthi impuphu ize iphele ezitolo. Uthi lanqanje kuqakathekile ukuthi abalimi bavikelwe ukuze bangancintisani lomumbu lokunye okulinywa kwamanye amazwe. Ilizwe alikenelisi ukuzilimela okwanela wonke umuntu okwenza kuqakatheke ukuthi kube lamacebo okudinga umumbu emazweni alima kuhle.
Kuzindaba ezimnandi ukuthi uhulumende usephakamisile iban yoku-importwa komumbu uvelela kwamanye amazwe. Kuyabongeka kakhulu ngoba ukuswelakala kwesitshwala elizweni kungaba yinto enzima kakhulu.
UNkosikazi Ngwenya uthi kuqakathekile ukuthi lapho kukhangelwa ukuthengwa umumbu phandle kwelizwe, lokhu kungaguquli intengo yempuphu ngesikhathi iningi labantu livele liswela imali yokuziphilisa. Okwakhathesi, amakilogram amahlanu empuphu abiza amadola phose amathathu, i-$2.99, kusiya kumadola phose amane, i-$3.99.
Njalo sibuye sithembe futhi ukuthi nxa umumbu lo usulethi usubuyile, njengoba sizwa kuthiwa kulomunye ozabuya uvelela ngaselizweni laseZambia, ukuthi nxa usubuyile intengo yakhona ayisoze ibe ngezakhama abantu ukuthi baswele imali ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathenge impuphu zokudla ezindlini ngoba isitshwala siyimpilo.
UNkosazana Debra Mabuza oyisakhamuzi njalo uthi lanxa kukuhle ukuthi ilizwe lizathola umumbu phandle kwemingcele, kulihlazo ukuthi selikhangela eZambia ngenxa yokungaphathi kuhle uhlangothi lwezokulima kuleli. Uthi imithetho lezinqumo ezingalunganga yizo ezaphazamisa ezokulima, okokuthi lanxa sesingakhala ngokusilela kwezulu, ilizwe selilandela abalimi abangamakhiwa abathathelwa umhlabathi kuleli okuyibo asebelima eZambia.
Inkinga ekhona vele ukuthi kwangena abantu engathi balobuhwaba ngoba ungakhangela amapolisi amaningi, they are populist, ilawana cacangwa abantu behlezi bebalutshwane kodwa becabange lo mphakathi omningi bengazange bababuza ukuthi lina lokhu likubona njani. Babusa bebodwa khonale esigodlweni bengazange bacabanga ukuthi ama-effects ama-decisions abawenzayo.
Elakuleli aliqali lonyaka ukuthenga umumbu eZambia ngemva kokusilela. kulandela ukulinywa kuka 2013 kusiya ku 2014 ilizwe lathenga amathani ikhulu lengxenye lenkulungwane i 150,000 eZambia njalo elakuleli lidinga umumbu ongamathani izigidi ezimbili i 2 million ngamnyaka munye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokubhadala intengo yamanzi engakasetshenziswa olama prepaid meters. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umncedisi kamtshayeli wendizamtshina yeGerman Wings owazivalelayo wawisa indizamtshina ngabomo ubikwa wafihlela umqhatshi wakhe ukuthi kaphilanga kuhle. Isizalwane zakweleNigeria kusasa ziya kukhetho lokudinga umongameli. Ingcwethi kwezombusazo zithi lolu khetho lukhangelelwe ukuba phakathi kukamongameli Goodluck Jonathan Lomnumzana Muhammad Bahari lanxa kulabanye abedlula ithumi lambili abancintisayo. Kulokwesabela ukuthi ozangqotshwa phakathi kwababili laba uzakhuthaza uDlakela. Indizamtshina zebutho zibikwa zibonakale zihlasela kanzima indawo eziphansi kwabahlamuka abalwisana lohulumende weleYemen ngelanga lesibili yemizamo yebutho lomanyano wamazwe wemhlubulweni wama-Arabs uqinisa impi lalaba abahlamuki. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya eSouth Africa uMnumzana Melusi Gigaba usethembise izizalwane zeZimbabwe ezingakatholi impendulo kusicelo sama-permits okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ukuthi zivunyelwe ukuya eZimbabwe lokuphenduka zingelankinga kuphela nxa zilobufakazi bama-receipt obuveza ukuthi ngempela amaphepha azo asahlolisiswa nguhulumende. UMnumzana Gigaba uveze lokho emhlanganweni awenzele inhlanganiso ezimela isizalwane seZimbabwe eSouth Africa kuliviki. Ukuze sizwe okuningi sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCommunity of Zimbabweans in South Africa, uMnumzana Gift Iglan.
Impumelo yomhlangano yaye ikahle kakhulu, yayenza ukuthi ezinye izinto or izinkinga zibe lula. Ikakhulu abantu akade befuna ukuhamba ekhaya, ama-permits lawana bese-expire, so ngale ku-system yabe sitshengisa i-overstay. So kwasekuvunyelwana ukuthi hayi bangahamba kodwa besebenzisa ama-receipts when bengabe siyosubmitha ama-documents ba-obtain ama-receipts. So ama-receipts wona lawo abawanikwa ile VFS yiwo abathwalayo behambe e-border bemnikeze u-immigration officer i-passport ne-receipt. U-immigration officer on seeing the receipt uya-overrider i-overstay. Umuntu edlule kahle ehambe ekhaya ephinde ephenduke as long ephethe i-receipt yona leyo.
Ukuyini ongakukhuthaza abahambayo ukuthi bakwenze nxa befika e-border lama-receipts ona lawo?
Hayi, engakukhuthaza ukuthi nxa behamba e-border bengakhohlwa i-receipt, i-passport ne-receipt kumele kube ndawonye. Nxa befika kwi-immigration officer bahle bemnike kubambene i-receipt ne-passport ebone ukuthi kune-receipt, yikho ukuthi kube lula kubo. Otherwise akula ma complications e border as a njengomungameli we program lay nge ngayocapha ngale ngizama ukuthi mbone ukuthi kuhamba njani ngayingenja na my immigration officers ayikulula vele akuna mibuzo akunani as long as receipt con but nga ungena receipt it would unfortunate baya ku penalize sebe kusend ekhaya.
Lo ngumnumzana Gift Iglan isiphathamandla senhlanganiso yeCommunity of Zimbabweans in South Africa.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Ngolimpela viki kuhlelo Woza Friday silethulela iqembu lomculo wezokholo ele JBCC Salem Mission Choir lona elikhangelelwe ukuphakula idlalade lalo elakuqala elithiwa ngimfumene umsindisi edolobheni lakobulawayo kusasa ntambama. Intathe izindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lapho senihamba kona.
Lapho senihamba kona.
Iqembu leJerusalem Bethsaida Christian Church Salem Choir liqalwe ngumama Otilia Dube ngomnyaka 2010 lilamalunga amane, kodwa namhla selikhule laba lamalunga alitshumi lesikhombisa. Leli qembu licula umculo obizwa ngokuthi Zion Classic, njalo nyakenye licindezele idlaladela lo lakuqala elibizwa ngokuthi Ngimfumene umsindisi, besebenza ndawonye loJoe Maseko eHouse of Rising Sound.
Siqale mhlaka 21 February 2010, injongo yami ukungenisa abantwana endleleni zikaNkulunkulu, but sihamba through ngokuhlabelela. Sangena kuma-competitions athiza nje ama-conferences, saba lokuwina okuthize. Loku hamba kunjalo baqinisa labantwana ukuthi bebekwazi ukuba nesipindi sokuma evangelini kaNkulunkulu. Phupho lami laleli kukhona.
Kusasa ntambama leli qembu lizaphawula emphakathini idlaladelalo leli lengoma ezilitshumi lambili endaweni ye-amphitheatre esedolobheni lakoBulawayo. Njalo abanye abahlabeleli abakhangelelwe ukuphatheka kulolu hlelo oluzathatha ubusuku bonke, ngabagoqela abaculi abadabuka elizweni leSouth Africa uThulani Manana ocula leli qembu elithiwa nabanikazi bomkhalanga kanye leqembu lendumiso yamaKristu. Abaculi baseZimbabwe abazabambisana leqembu leJBCC Salem Choir kusasa ngabagoqela uDumisani Nyongola, imbongi kaZulu uDumisani Mhlanga kanye leMpumelelo Shining Stars okuliqembu eliholwa ngu-Oscar Siziba okunguye uproducer weSalem Choir.
Ya, injongo yami ukuthi siphakamise umculo engathi wamaphimba amnandi, iZion Classic. Ukuthi amaZion sikhaleni nje abantu ade bengani baphansi babangabathathi abantu ababathathi nje abantu umculo lonophezulu. So mina ngithethe ngathi no, umculo omaZion umculo wesicathamiya, should work together as one, then siphakamise i-vocal music.
Nandi ke iqembu leJBCC Salem Choir liphuma enkundleni ngengoma okubizwa ngayo idlalede labo ethiwa Ngimfumene umsindisi.
Ngimfumene.
Ministry 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Man.
iqembu lomculo wezokholo LJBCC salemkhwaya lisithi ngimfumene umsindisi ngesilichiye kancane ezandleni zabafana bakagodlwayo bencoma umqabuko.
Sekufanele simbonge
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulabechugi, Pakeza Mosako, Abayebekeza Mamanzi, Uzensundi Abensundu, Kalue Sisibasasero Tijia, Unziaman Tibere, Eakupabam Shabesi Zibeni, Zapulu Telinka Bezasi Tunga, Buluku Elendo Teota, Eliko Ali Chumlamatota, Ich Velim Tope, Ela Kisi Shere, Washalim Kumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Of Limpunta, Wasineli Zikau, Atuchumbino Sentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elomileyo, Unang Nanga, Mtazana Waiswe, Upunu Vempete, Obuda Wayo, Pamjima Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewon Ponjane, Waye Zizeni, Umahamba Yetwa, Ete Pintonga Yake, Abayebe Hama Namabucho, Eka Tene Kanunu, Ama AK-47, Umtala Wetu, Umakufu, Unyongolo, Umkabuho, Ulinda, Uembaba Salabe Nginda, Unduna Nkulu, Fosi, oh, at Melamapunum, easy. But in the Fugal Chelavanga, yes, what to Lukuluza, Erotisia, then the Dinkame came in Daba, had to make a flower of Albale, Hosanga Lempila, the Tutu Smithy, how in his Amchina Victoria Falls, oh, General Peter was it, what to Inkunzi, Kabu, I Ukraine Inkunzi, eh, Hamisan Alawe, eh, Africa, Kulika Lamakao Yongolo. Ela kotama inhela ngqebe mhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulwa ngamafukazana athazama ukuyikaza amabhuna ehluleka imvakazane yakhaqaza amakhulu izimpende ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondli wezintandane umelisolungileyo ongakhethi inkambi ezamuka lezo nkomo owathiye uzihlanganisile zayofuna amadela aluhlaza ezizweni.
Sibonge abafana bakagodlwayo olendlebe zokuzwa uzizwele. Ukugqiba uhlelo ke sikhangele bezikhokhela. Intatheli izindaba lamhlanje zivimbe iziphatha amandla ze-Econet le-Stewart Bank ukwenza umhlangano obujonge ukuchasisa ukungenelwa kwenhlanganiso yezindaba e-The Source izolo eHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zizaqhubeka zitshengisela zivimbela ikhansili yeHarare ukuthi isungile uhlelo olokubhadalelwa amanzi engasetshenziswa olwama-prepaid meters oluphikiswa njalo yizakhamizi zedolobheni lakoBulawayo. Ele-South Africa lithembisa izizalwane zeZimbabwe ezingakatholi impendulo kwisicelo sama-permits ukuthi zivunyelwe ukuya eZimbabwe lokuphenduka zingelankinga. Hayi silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.